mina na lo VP umphoko. It's very difficult ukuthi umuntu obusisithe angaqhubekeli phambili. Thina ngapha vele kuyadingakala ukuthi ibhili liyaniqhubekeli phambili. Kuyadingakala sivume nalo umphoko mina.
Makhumalo, wena uthini ngebhili le?
Ibhili mina ngithi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Hayi khona lokhu abafuna ukukwenza ukuthi bacatshwe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma njenje sebele 34 years abahlangana lodubo lokugurawundi. Abantwana bona labo sikhuluma kunjenje badliwa zingwenya, becapha uLimpopo, besiye eGoli, besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bancitshwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe nguMakhumalo lapho kubana uhulumende ozanu njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenzwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe? Uthini wena ngakho?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Ngibona ngani sathi ubhale constitution, ngibona kunama-provisions kanjalo. So nxa kule province mina ngithi umthetho kawulandele njengoba kukhona uconstitution plans ezinjalo kufanele ilandele. Ngitsho vele angiyeke ngiqalise ukuthi sesifuna ukuamenda iconstitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqiniso elihle ngibona ingani isilonda lesi asisoze safa saphela nxa singakhulunywanga salungise ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi yayiyeqala ngani iyathula ntona lokhu ebeyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqala sebethi bethi kuyakwenza ukuthi le unit ebantwini bezimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle. Kuqakatheke ukuthi sihlake sihlale phansi vela sodaba olufani ngayo kuhlelo jikele ephalamende fana abantu baqale baxoxe phansi nxa usiye ephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo mna mboni ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami.
Ngivumelana lo Ndlovu, okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele angene kuZulu lapho kwenzakala khona umonakalo lo. Babuze uZulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo. Ndlovu uqinisile, abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kuGugurawundi bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe kuya ezikolo. Sonke siyazi khona apha eZimbabwe lani khona apha Studio 7 lihlala siza abantu bemashonini besithi khona amaNdebele awafuni kuya esikolo, amaNdebele awafuni kuya esikolo. Asiloqiniso lona lelo. AmaNdebele anganelisiyo kuya esikolo enziwa yimthetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika kugrade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le birth certificate. Umntwana lo uzalwa ngumntwana owayelabazali ababulawa iGugurawundi, akalala sithupha uyise, unina akalala sithupha, umntwana akalayo yona ukuthi ayibirth certificate. So ukwenzela ukuthi baphile ngokunokuthi bethena bethe kho behleze emabhudini ngaphansi kwezihlahla akubancedi. Bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpompo besiyazama impilo baquma bangene eGoli. Abantwana loba lokhu bebhubhudla, bayabhubhudla labantwana.
Hayi, kuyezwakala esikhathiso esingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu, usiphe wena imbono.
Ya, mbono wami ngokuthi khona isvela nhealthy ukuthi uzibona u-vice president nezalo PF wone nama MPs zase kungani sikuthoko lokuphisa neparliament ngoba ngithi mina ilokwenza yami yena ngani point yami ukuthi akubuyelwe ebantwini kusikele phansi ebantwini bese kusiyangena eparliament kweyinto ezele ebantwini ngoba very sensitive into yakhona le. Abantwana basakhulayo base lokhu besadingisusu kwavele kwakusuke ngani kwini kwakusenzakala indaba enzima bebe uthi ichazise ebantwini.